ama billboard ebese lamalanga fakiwe lapha kobulawayo ngathi uthuthuzane le trade fair ye umgwaqo lo wematoposi ule billboard ukuthi izakhamizi nxa zingena edolobheni ye bezikhanane lesithombe sika mnumzane advocate Nelson Chamisa njalo abavele airport ezindaweni zabo Woodville ezindaweni zabo Kingsdale endaweni zabo Orange Grove nabe bedlula duzane lalapho kule billboard kamnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo airport road asebembiza bethi nguRobert Mugabe Avenue. Ye into eyenzakele umbona kungabe kwenzakele madaba kakusa esikhathini zabo 12 midnight ufika ubo 3 AM njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama billboard lawa abhebhe ngamandla abantu laba belungisa bebe lamaphepha agoqelwe ama sellotape ade besebenzisa nje amathochi ukuthi kubhebhe kulumake lokhu sokulamalanga ama billboard la sesilamalanga sokulamalanga ama billboard efakiwe kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha ngoba siyazi thina esikhathi esidlulileyo ukuthi ungafika ukhetho ona amabutho ansebenza nsitha avamile ukuncedisa izanu PF.
Selibikele amapholisa nanga lolu daba.
Ukureporter sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo ukuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi kodwa kusuka kube lelinyilizwe elivela kubaholi bezanu PF eliyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop sichibani ukuthi bona amapholisa akakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo ukutshengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawa amapholisa kakhululekanga lapha ezweni.